for day Britane yonke bengihlangana lezinkulungwane ezinkulungwane zabomama. Yebona ye babefuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babambe ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa etshaya abantu namasosha etshaya abantu akumelanga ukuthi babe lelungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi bangene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela iCongress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo salethe sineCongress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi, sebenzeni, njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye kuCongress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi banelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.